Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njona njani, olamukela emsakazweni we Studio 7. NgoLwesihlanu mhla ka 29 kuMpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Sokusesatshelwa ukuthi kulaba sebenzisa inkundla zokuxhumana ezifana labo Facebook le Twitter ukuhlukuluza labo abasola umbuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa.
Sokungani kwethuselwana ukuthi kathi why sikhuluma ngomongameli kanti zathula njani anti ngumongameli wethu. Kumele sifike kustage ofisile le freedom yokuthi sikhulume ngaye asimthethisi siyamcriticize.
Umongameli Mnangagwa uthi usekhathazwe ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo, kodwa uthi kasoze abambe ngamandla osomabhizinisi ukuthi bayehlise. Kambe umkamongameli Emmerson Mnangagwa engaba elozwelo ngokubhodabhoda ngelizwe esipha ukudla abaswelayo kumbe udingela nje umkakhe usekelo?
Abantu beZimbabwe bakhuthele, bafundile, bafuna ukuzisebenzela, bakube lemisebenzi elizweni, kube nemali elizweni, bahole, bayenze konke abakufunayo, abavule amabhizinesi bavule, abafune ama-freebies okuhamba bephiwa kuthiwa nansi grocery, abakube namhla kusasa kuyabe kungekho.
Iziphathamandla zikamanisipala wedolobho leHarare zixwayisa izakhamizi ukuthi zinathe amanzi aphuma empompini ngonanzelelo ngoba esengcole kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sokusesatshelwa ukuthi kulaba sebenzisa ubulembu be-internet ikakhulu inkundla zokuxhumana ezifana labo Facebook le Twitter ukuhlukuluza labo abasola umbuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa. Lokho kuvele sobala kumalanga ambalwa edluleyo lapho abasebenzisa ubulembu bebikwa bengenelwa ngasese ku-inbox lapho abatshelwa imbiko ebethuselayo nxabe ke bakhipha imbiko echothoza umbuso kaMnangagwa. Lokhu kulandela eminye njalo imbiko ethi abasekela uMongameli basebenzisa amarobhothi obulembu ukudinga usekelo phambilini kokususwa esikhundleni okwenziwa owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Omunye othi usehlaselwe kaninginingi isiphathamandla sebandla le-MDCT, uMnumzana Charlton Wende. Ulobe kupheji lakhe le-Facebook esithi usezalicitsha leli khasi ngenxa yokuhlaselwa akwenziwayo. Omunye njalo othi wahlukuluzwa ngabasekeli bakaMnangagwa enkundleni ye-Facebook, uMnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu. UChris Gande weStudio 7 uqale ngokumbuza ukuthi kuliqiniso na ukuthi uke wahlaselwa ngabantu laba.
Ya, kunjalo ngike ngafaka nje i-message nyana ku-Facebook I think 3 days ago. Two, three days ago. Ngisithi hayi noma simbona uMongameli teacher esiye-church kufaka imbiko kubabaza ukuthi uMongameli ubonakala e-church. Unkosikazi wakubhoda esenza ukuthi ngase sithi mina hayi kubonakala kukamongameli welizwe e-church asonto eyisimanga kangako. Ngase kubeka ukuthi no, izinto ukuthi bazama ukudinga i-attention yabantu, ku-attract i-attention yabantu. Ngase ngibhala ngathi noma bengaziyenzeni nxa izinto bengazilungisanga, hayi mina elami ivoti kabaliboni. So ngithe ngifakena le message. Ngase ngithola i-message emuntwini olebizwe elingaqedakaliyo engingalaziyo. Okokuqala esithi ungena ngapha ezintweni zikamongameli. Hayi, ngangiphendulanga. Wabuya wazobhala futhi wathi yena silikhangele nxa lifuna ukungani lichothoza nalo mongameli ukuthi lizafika ngaphi, ngakho khona lokho angeke liphumelele. So kungani kwethuselwana ukuthi kathi why sikhuluma ngomongameli kanti zathula njani anti ngumongameli wethu. Kumele sifike kustage yokuthi sibe ne-freedom yokuthi sikhulume ngaye asimthethisi siyamcriticize. Akulacala ukuthi mina ngithi mina angisoze ngimvotele nxa ngingasuthisekanga, asilocala. So ukuthi bese siyethuselwa ngezinto ezinjengazena lezo kusina ukuthi i-freedom yethu njengama-citizens elizwe and izinto esingazifuniyo vela lezo. Sifuna ukusuka kustage sethane esasiphila kuso kuye siye kustage esilandelayo. sikhulule njengeza ngithi umongameli wasashiwa ethathi ngesikhathi ye-inauguration ukuthi ungumongameli wethu sonke. So makasilalele avume labo umchothozayo kungabi lokwethuselana, kungabi le problem ukuthi lapha ngayenzi kuhle khona lathi sikhuluma ukuthi hayi akayenzi kuhle, phela kasoza ahlale sezizinto ezibukwa ngumuntu wonke.
Yona imbiko le engani iyakwethusela uyithole ngaphi kahle kahle, efonini kumbe kuFacebook?
KuFacebook, kuMessenger.
Manje uthethe manyathelo bani ukuthi wazise?
Okwamanje akula nyathelo elikhulu bese ngithethe ngaphandle kokuthi ngiyekhipha leyo message lo muntu abebhala elokhu ebhala athi kubhala kwaze kwaba kathathu elokhu ekhuluma ngayo engingathi ufuna ukungethusela ngayo, ngiyikhiphile leyo message ukuthi ngiqale ngibone ukuthi khathi manje uthi lo muntu sikhulumisana sisiyana. Ngilindile ukuthi ngibone ukuthi kuyangabi kungaqhubeka, ngizayidlulisela phambili lami emaphoyiseni. Amsho balendlela ukuthi bedinge labo ukuthi i-message ngabe isuka na.
Ngumuntu ongumngane yini kuFacebook kumbe ngumuntu vele ongamaziyo?
Hayi, angimazi. Hayi, uyabona laba abantu abalamabizo angaqedakaliyo kubo-Facebook, ufica umuntu ebhala ibizo elide elivele lingaqedakali ukuthi uhlubo ndivele kayiselo bizo lakhe.
Bakhona yini abanye osuke wezwa bekhala ngodubo olufanayo?
Angazi personally, angaboni, but njengapictures omunye uFacebook layo othiwa ngutaurayesi kuthi nxa kunjalo layo uzakuthiwa ngutaurayezekelesi layo uyavala ipheji lakhe nxa kuthi abantu bazama ukumextract ngingangamboneki into into enjengayenale. But hayi, mina othi ipheji lami ngingalivala ngisoze ngilivale ngoba indlela esikhulumisana ngayo la umuntu ofaka imibono yakho ngokwenzakala kwezinto elizwe, kodwa kumele abantu besinike i-chance yokuthi sikhululeke nxa kulezinto ezenzakalayo elizweni.
Umnumzana abekezela maduma afuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseGwanda. Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzahlangana labalungisa impahla kanye labosomabhizimusi abachiyeneyo elizweni ukwenzela ukuthi becubungule udaba lokukhwezwa kwentengo yempahla mahlayana ngendlela yokululungisisa. Wengezelele wathi kuyadanisa ukuthi intengo yempahla efanayo yehlukile ezitolo ezichiyeneyo okukhomba ukuthi bakhona osomabhizinisi abayizihwaba abafuna ukuthola inzuzo ekhuphuke kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kuchera, esiqale ngokumbuza ukuthi licebo elihle na ukuthi uhulumende axoxisane labo somabhizimusi engakabeki umthetho wokubenqabela ukukhweza intengo yempahla?
Kungasebenza kodwa hashi masinya. Udubo olukhona ukuthi awula mali kwi-economy, our price ayakhwela as a result of esingathi supply and demand, ukuthi abantu bafuna izinto okungakanani. Ama-manufacturers ubona njengalo bebefuna ukuthi bathayimele ama-bonus abantu ne-extra cash abantu ababelayo. So kungasebenza kodwa akubona ukuthi kuzesebenza masinya.
Kuyanceda yini ukukhuluma kuphela labakhanda lezimpahla kumbe labo bengabe bedinga ukuthi intengo yempahla abazisebenzisayo la yihle?
Abalezimpahla leyi bathenga imali ku-black market, bathenga nge-50 kumbe i-percent, bathenga ama-US dollars awukuthi basebenzise uku-importa izinto. So okufunakalayo ukuthi elizweni kumele kube nama-US dollars ama-manufacturers akwanise ukuthi azuze imali bengathengi nge-premium e-50 to 60%. Yilo udubo olukhona kwi-economy. I-economy ayilungiswa ngokukhuluma, ilungiswa ngezenzo. Kumele kube labantu abenza into elungileyo, into ekhangeleleyo nge-economy. Athi ukukhuluma kuphela akuncedi ukuthi i-economy ilungiseke. Angiboni isebenza nxa kuyukuthi amanye ama-factors esiwakhulumayo lawa awokuthi imali itholakale alungisekile. Imizamo le eyothi bakhulume, bengakhuluma bakhulume inkomo zize zivuyele ekhaya, kodwa akuzange akuboni ukusebenza.
Lowo ngumnumzana Masimba Kuchera, ingcothi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. umongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uqhubeke ngenhlelo zakhe zokuvakatshela indawo ezitshiyeneyo zelizwe ezivalisa amajele, indawo zentandane, izibhedlela lokunye okunjalo. Kodwa ayisiye wonke umuntu oncoma inhambo zakhe lezi lapho achiyela khona uZulu ezimnandi. Abanye ngabathi lokhu ukwenzela ukudinga usekelo lomkakhe laye njengoba elilunga ledale lephalamende. Wayengumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe wayesaziwa ngokupha abantu impahla lokudla okuthathelwe abantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni. Okukankosikazi Mnangagwa kwaziwa ukuthi kuvela ngaphi. Kodwa abanye bayamncoma kakhulu besithi wehlukene kakhulu lonkosikazi Grace Mugabe ngoba ubonakala elesineke lonembeza. Kodwa omunye wabamsolayo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, oxoxe loChris Gande we-Studio 7.
Akutshintshi lutho lokhu. Lo umama lo u-First Lady lo umkaMnangagwa uzama nje ukuthi naye ayehlukane lo Marujada lo wayengokamgabe owayehambe ethethisa abantu. Yena-ke sesithi-ke nxa ehambe ngenayo ezibhedlela ehambe enika abantu-ke ukudla lokhu lalokhu-ke uzathola usekelo ebantwini. Ikanti abantu beZimbabwe akusikho abakufunayo. Abantu beZimbabwe bakhuthele, bafundile, bafuna ukuzisebenzela, bakube lemisebenzi elizweni, kube lemali elizweni, bahole, bayenze konke abakufunayo, abavule amabhizinesi bavule, abafune ama-free deals okuhamba bephiwa kuthiwa nansi grocery, abakuphiwe namhla kusasa kuyabe kungekho. Kayisiyo njongo-ke abantwana beZimbabwe ukuthi bahambe besiyanikwa ama-leftovers umkaMnangagwa, kakusikho. Yebo kambe yena uthi uyazama ukwenza njalo, kodwa-ke kakusikho abantu abakufunayo. Kakuphathisa abantu ukuthi baphiwe ukudla kwelangeni lodwa kusasa bavuke belandeli. Athina sithi thina elizweni kakube le misebenzi, elizweni-ke kakube le mali, elizweni-ke akube nezempilakahle. Sibabone-ke njengoba ibhoda sukubabona la ngagula uMnangagwa nxa ezaphinda adlika izikhini, singambone siye-South Africa, simbone siye-Parinyata, simbone siye-Mpilo, simbone siye-Central. Sifuna-ke imithi ibe khona ezibhedlela, hathi ukuthi nxa ufika esibhedlela uzokunuka izidumbu. Sumntu unuke imithi ukhanye ukuthi kulula. Yikho akwenzayo lo umama kakutshintshi lutho, kakuncedisi uZulu weZimbabwe.
Kodwa bakhona abamncomayo abathi yena uyenza umsebenzi omuhle kakhulu, ngoba nanku bayambona egida labantwana abanye babeletha, njalo sike sambona emajele ebonda ibhodo lokunye okunjalo. Bamncoma abanye uthi nwena?
Babe bemncoma yebo kambe, kodwa-ke kakutshintshi lutho ukuthi ufike waphatha abantwana, ufike wabonda ibhodo, uhambe wabona abantu emajezela. Ezilonga abantu beZimbabwe behlupheka bengela msebenzi, ezilonga abantu beZimbabwe belamba labona laba bale msebenzi, imali zabo bengazitholi, kuyimali ngebizo, kakutshintshi lukho. Sithi thina kahamba umkakhe kalungise ilihlupho olukhona eZimbabwe, imali itholakale, izibhedlela zivuselele, ama-indastri evuselele. Yebo kambe-ke sengahambe modela-ke ngena ezibhedlela, ngena lapha lalapha, ezilonga abantwana beZimbabwe belempilakahle bethola konke abafunayo, saba singaphela ndaba lakho. Kodwa kathesa kwenzaka ukuthi sifundile bahlezi ezindlini, kakula kudla, kula mali ebhenki, imisebenzi kayikho, ezimpilakahle ufile ezibhedlela. Ukubhoda kwakhe kakusizi lutho, kakuncedi uZulu weZimbabwe ngiyithola kancane.
Umnumzana Edwin Dlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-PDP elikhokhelwa umnumzana Tendai Biti, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Izakhamizi zezansi emaNdebeleni zithi umnyaka wonalo esiwugqiba ngensonto ubunzima kakhulu, njalo sezikhangelele umnyaka ozayo ezifisa ube ngcono, kuqhutshwe ukhetho olungelabuqili kumbe udlakela, njalo kube lentuthuko emaphandleni. UVusisizwe Mkhananzi usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi lezakhamizi zalesi sigaba elikhulume lalo umsakazo lithi likhangelele ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo olokukhetha umongameli, abameli bedale lephalamende kanye lamakhansila lokhutshwe inyanga kaNcwabakazi ingekedluli. UNkosazana Duduzile Masilela ngomunye wabathumelele lolukhetho ngamehlo abomvu.
Into yokugcotshwa kwebutho kuhulumeni siyikhangela njengento evumelana le nkulumo esesizibeka eminyakeni ukubana uZANU PF ibusa ngebutho singathi sile junta eZimbabwe. Kodwa-ke sikhangela ukungena kwabo kuyinto enhle ukuthi uma bengena kupolitiki bevume umgceke, kodwa kube sibe lensolo ukuthi ba-retire bese bengene kupolitiki direct bazabe ba-save i-period yabo.
Abanye bathi ugwelegwele obukhona elizweni ngezinye zezizathu ezenze ukuthi umnyaka lo ube nzima. Esinye isakhamuzi uMnumzana Farai Moyo uthi kuyadingeka ukuthi ungethembi kugeziswe kakhulu emapholiseni ukuze kube le ntuthuko elizweni.
Lo hulumende omutsha uyanelisa nje ukuthi akhiphe lokhu esikubiza ukuthi i-corruption kungatsha zonke zikahulumende. Amapholisa la akade esihlupha shiwa kuphele lokhu akade kusenzakala ngoba amapholisa abangasayenzi umsebenzi kodwa mele bawenze.
Abasemaphandleni bathudubo lokusilela kwemali elizweni lwenze ukuthi amabhizimusi abo engaqhubi kakuhle ngoba iningi labantu belisola imali emabhanga. UNkosazana Nuku esinye isakhamuzi esithengisa izilimo ezitolo zentepe uthi kuyadingeka ukuthi imali itholakale emabhanga ukuze ibhizimusi labo lihambe kuhle.
Thina lapha sikhangelela ukuthi kokhona umongameli omutsha lo angasisiza ukuthi abantu benelise ukuthola imali emabhenki, ayenelise ukuthi kuvulwe ama-industries njengoba i-industry esevaliwe.
Ababalisi labo bakhala ngemali njalo bathi bafuna ikholo labo lengezelelwe. UMnumzana Agent Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ esigabeni lesi, uthi sebe le minyaka iholo labo lingakhuphukanga.
Ngo-2018 sikhangelele ukuthi iholo lababalisi likhangelisiswe ngoba kule minyaka eyisithupha lingakhutshulwanga.
UNkosazana Precious Ncube osuka eBuvuma ezansi yedolobho leGwanda yena uthi akufisayo ngomnyaka ozayo ukuthi uhulumende alungise imigwaqo emangweni wakibo ngoba isingamagodigodi osekudale ukuthi abezimoto bengathandi ukuhamba kulumango.
Sikhangelele ukuthi silungisele imigwaqo njalo asilama-transport ngenxa yemigwaqo ifile.
UMnumzana Dennis Moyo osuka enyakatho yeGwanda eNyandeni uthi bangajabula kakhulu nxa bengayakhelwa idamu elikhulu benelise ukulima ngokuthelezela ukuze baziphilise lemuli zabo.
Ekukhangelele lunyaka ukuthi ngabe qala lunyaka uhulumende yasenzela idamu elikhulu lapha emfuleni wakithi uLumeni lapha thole indawo yokulima.
UNkosazana Thembelani Dube osuke eSamlodi phansi kwenduna uMarupi uthi babhekane lo dubo lwamakhanka lempisi ezidla izifuyo njalo bafisa ukuthi abogatsha lwenyamazana zendle abezimparks babasize ngokuzidubula ngomnyaka ozayo.
Sikhangelele ukuthi ngathi yancediswa sithwalise nzima ngamakhanka lempisi kusithwalise nzima kusibhedele izifuyo zethu.
Isikhulumeli sebandla le-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Morgan Tsvangirai ezansi yemaNdebeleni uMnumzana Ekhe Moyo uthi ubusela kumele buphele.
Abantu bathola ukudla, abantu bengahlukunyezwa, abantu bengadingisiswa, bengahlali behlolisiswa zinhloli zikahulumende, abantwana bakwanisa ukuhamba ezikolo ezilamatitsha, ubusela buyehle.
Abanye bathi uZulu akumelanga athembe umbuso weZANU PF ukuthi uzafeza izifiso zabo njalo babona kungela ngoquka enkulu eza kuba khona ngomnyaka ozayo. NginguVusi Sizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni, eGwanda.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi siqale ngokukhangela izivela kwamanye amazwe. Ugatsha olubona ngezobudlelwano beSouth Korea lamanye amazwe luthi soluhluthune isikepe esileflegi yakwele Hong Kong ebesithelela amafutha esinye isikepe eseNorth Korea elwandle. Lona ilizwe leli letheswa izijeziso zenotho. Abezomkhathi kwele Melika sebekhuthaze uZulu ukuthi alimuke amakhaza alo ngqwaqwane asehlasele izigaba zenkabazo lenyakatho yemelika akhangelelwe ukuqhubeka kusiyafika umnyaka omutsha. Iziphathamandla zikamunicipala wedolobho leHarare zixwayisa izakhamizi ukuthi zinathe amanzi aphuma empompini ngonanzelelo ngoba engcolile kakhulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngumeya weHarare uMnumzana Bernard Manyenyeni emhlanganweni awenze esigodlo saleli dolobha eTownhouse lezakhamizi zaleli dolobha kanye lenkokheli emela uZulu namhla ekuseni ngemva kokukhalaza kwabantu phezu kwesimo samanzi saleli dolobha. UManyenyeni uthi zinengi izizathu ezenza behluleke njengomunisipala ukutholisa uZulu weHarare amanzi ahlanzekileyo, okubalisa ukusilela kwemithi esetshenziswayo ukuwahlanza ngoba imali isilela.
This has been caused by the shortage of our main chemicals, aluminium sulfate.
Lokhu kubangelwe yikusilelwa kwemithi edingakalayo ebalisa i-aluminium sulfate, sulfuric acid, HTH chlorine kanye le-activated carbon. Yonke imithi esiyisebenzisayo siyithenga kwamanye amazwe. Thina njengedolobha sibhekane lodubo lokusilela kwemali yakwamanye amazwe. Siqhubeka sikhulumisana labebhanga elikhulu lelizwe ukuba baluqakathekise lolu hlangothi lokutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo.
Unkosikazi Duduzile Nyirongo ngomunye wabangenela umhlangano kesizwe imbono yakhe.
Ngalokho esikuzwileyo akula abangake bakuyenza ngoba yenakala amandla nalawo. Kuthiwa ungu-non-executive mayor, amandla akhona ukuthi zozitshintshe asiwo wakhe, ngamandla abanye abantu abase-local government. So from here sokumele siye khona ngale ku-local government size ukuthi ningakwazi ukusinceda njani ngenxa ngendaba yamandla lawo.
UNyirongo uthi kasuthiswa zimpendulo ebezinikezwa nguManyenyeni ngesikhathi kungenwa lomhlangano.
Mina ngizongani bebengikhethisa ngoba indaba leyi sile minyaka le minyaka siyikhuluma bengayilungisi.
Bebekhona abaze bemele izakhamuzi okubalisa uMnumzana Mfundo Mlilo ongumqondisi we-Combined Harare Residents Association. Kesizwe imbono yakhe.
Kedinge ukuthi kube ngathi lamaplani njengokuthi sizathola ukuthi imali ebiswa ngamanzi kumbe ngathi engena kubhajeti yamanzi iyafika 40%. Azakhala ukuthi kumnyaka odlulileyo umunicipal uthole imali engafika 165-170 million, amanzi wona abise imali ezingafika 70-80 million, okutho ukuthi 40% to 50% yemali etholwa ngumunicipal ivele emanzini. So kuqakathekile ukuthi bayenze into okuthiwa i-ring fencing, okutho ukuthi imali evele emanzini kumele isebenze kakhulu emsebenzini yamanzi emaphayiphini njalo lokugezisa amanzi.
Umlilo uthi kunengi okwenza iziphathamandla zedolobha leHarare zehluleke ukuqhuba umsebenzi ngendlela nxa uqathaniswa lamanye amadolobho abalisayela kobulawayo lona elitholisa izakhamizi amanzi ahlanzekileyo.
Kule nto ezimbili, into yokuqala ukuthi i-corruption inkulu kakhulu edolobheni leHarare. Nxa i-corruption iningi kwenza ukuthi imali eziningi ezimele imisebenzi enjengayona le imisebenzi yamanzi isuka ithathwe ingeniswe kulapho engafelanga ihambe khona. Okwesibili ukuthi ngikhulume ngendaba ye-catchment, ukuthi uzathola ukuthi i-catchment yeHarare isendaweni erongo.
Iziphathamandla zikamunicipala weHarare zikhuthaza uZulu ukuba zikhankasele ukuba khona kuka-executive mayor ozokuba la mandla okuqhuba umsebenzi ngendlela hathi lesi simo elikiso. Okunye yikuba uZulu ekhuthazwa njalo ukuba akhankasele ukusungulwa kwendlela yokusebenza ngendlela yokuba izigaba zizimele, imali etholakala kunhlangothi ezehlukeneyo kizo ibuyisele kizo, i-devolution ngesiNgisi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amabandla ezombusazwe abalisa elibusayo abangangeni kuzinga elaphezulu ekukhankaseleni ukhetho lanxa sokusele inyanga ezinlutshwana nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho. Abanye bazibuza ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engabiza umhlangano werally ulakho na ukugcwalisa inkundla yeNational Sports Stadium njengalokho kwakusenziwa nguMnumzana Robert Mgabe. Ukuthi kumabandla aphikisayo abanye babuzana ukuthi amabandla aphikisayo aphiwa yini imvumo yokwenza imihlangano yamarali ngamapholisa
kumbe bazancitshwa njengalokho obekusenziwa phansi kombuso kamgabe bencitshwa imvumo. Sibuze isiphathamandla sebandla le-PDP umnumzana Albert Mhlanga ukuthi kanti abezombusazwe bathulisela nje kutheni.
Njengoba ngihlangisiso ukuthi ezombangazwe abantu beZimbabwe abayakwazi abakwenzayo, ngoba ungakhumbula ngeleyo Saturday njwana sihlangene sonke abezaf abe-MDC abangangeni maphathi, sahlangana njengabantu beZimbabwe sathi isingasakufuni ngomgaqo. Yikho-ke ekuhlanganeni kwethu asikachazelani ukuthi umehlukano wendlela unga. Sokuzamela sithathe ithuba lokuchathiselana ukuthi lapho njana sihlangene sithi umgabe kahambe. Kasisakhuluma ngokuthi okusalayo kumbe i-MDC okuhamba yizami. Sokuzamela ukuthi ngemva kwenyanga nalidlayo seyihlala phansi sibe sibala, hhayi ukuthi uhambo umgabe lapampana esiqalisa uhambo lokukhetha uhulumende wabantu, ngoba uyakunazelela ukuthi uhulumende lo khona kayisuyo okhethwe ngabantu. Uhulumende obekwe libutho leZimbabwe ngenxa nje ade kuncedisana nje labantu beZimbabwe. Yikho-ke amazwe amaningi kahloniphi uhulumende obekwe libutho. Kuzamele abantu basebenze kanzima ngenyanga lezi zisele ukuyabeka uhulumende kazulu.
Kanti khona kungakubangelwa yini ukuthi singaboni isiphithiphithi esiyandise ukusibona kweminye iminyaka, kugcwele amarali, kukhulunywa yonke indawo ngezokhetho?
Uhlelo adesilalo oludlulileyo njengabama-opposition olokuya rejista abantu akuthi bayivote, bazamile abantu lanxa berejiste kalutshwane. Kodwa umsebenzi omkhulu ayisikho ukutshela abantu ngokuthi bayahlupheka. Abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi bayahlupheka. Uhlupho lwethu ngama-reforms elokhu esithi i-voters reform, okokuthi thina sithi akevotwa amasotsha esenkambeni, akuyevota amapholisa lawo lapha kumarobhoku nalapha bengayisosile, akuyevotwa untshubhuku bengalayinisi abantu ukuthi votela izano enkulu emakhaya, akuyevotwa abantu bengayithuselwa, akuyevotwa abantu bezikhethela lowo abafisa ukuthi ababuze. Kungabi lo muntu uhanguvotele lowo. Yikho-ke lokhu akudingwa ukuthi uyetshela osobhuku abantu. Kumele utshele bona ababusayo, ikakhulu abaebezeki. Into esiyithabela njeZimbabwe lo ade kokhela iveki ubone ukuthi sokunzima sokuthi yakomimbi yagcina, hhayi uthile umsebenzi. Lokhu siyakubongela njengabo.
Umnumzana Albert Mhlanga, isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Singekehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sokusesatshelwa ukuthi kulabasebenzisa inkundla yokuxhumana ezifana labo Facebook le-Twitter ukuhlukuluza labo abasola umbuso kamongameli Mnangagwa.
Umongameli Mnangagwa uthi usekhathazwe ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kodwa uthi kasoze abambe ngamandla osomabhizinisi ukuthi bayehlise. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.